Siyabonga Kips Dube. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo mhlaka 6 ngompalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amani omhlaba lapho elingali khona. Olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Mugabe oleminyaka engamathuma ayithoba munomunye ukhethwa njalo kumela leli bandla kukhetho luka-2018 emhlanganweni weCongress egqitshwe eHarare lamhlanje. Kambe umhlangano webandla leZANU-PF uphume lamacebo okuhlenga isizwe ebunzimeni na? Lingakhohlwa uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Mugabe usekhethiwe njalo ukumela leli bandla leZANU-PF kukhetho luka-2018 emhlanganweni woCongress ogqitshwe lamhlanje eHarare. Umkake uGrace Mugabe laye ukhethwe okusemthethweni ukukhokhela uhlangothi lwabomama iWomen's League. Emhlanganweni lo unkosikazi Joyce Mujuru labanye abacatshangelwa ukuthi bayamsekela bebengekho njalo abakhethwanga kuCentral Committee. UMongameli Mugabe umangalise abanengi eze aphosise wathi phansi leZANU-PF. Esethula amazwi akhe uMugabe uthe unkosikazi Mujuru bebemkhangelele ukuthi aze emhlanganweni lo kodwa kabuyanga ukutshengise mpela ukuthi uyisitha. Kesizwe amazwi kaMongameli Mugabe.
I want to thank you and thank you most heartily, most profoundly for voting for me once again.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Mugabe awethule lamhlanje emhlanganweni webandla leZANU-PF iCongress. Ukuhlaziya ukwenzakala emhlanganweni lo sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani kuyinto enzima kakhulu njalo efanele isithwalise isicabangise kakhulu ukuthi kathi lize lethu liyangaphi. Ngoba phela kungelaqiniso ukuthi sazi ukuthi uPresident Mugabe uzabe impila kahle yakhe izabe iminjani esikhathini sonke lesi khonokho kusifake ebuzimeni obukhulu. Kodwa ngibiye ngithi mhlambe kuyasisiza ekulweni kade kukhanya kuzaba khona phakathi kukaMnangagwa lo Mujuru. Nxa uMugabe sekwanise ukwenza akufunayo njalo sephiwa amandla okwenza akuthandayo ukuthi lokuthi akhethe ukuthi ozathatha umbuso embana kwakhe ngubani. Mbone ngani kuyasisiza kakhulu ekuthini kungabi lokulwisana elizweni eminyakeni elandelayo ephambilanyana lapha.
Nxa sesikhangeleke kukhanya ngazani nguye osefakwe ukuthi uzamela ibandla leZANU-PF kukhetho luka-2018 kambe ungathini ngakhonokho?
Ngibone ngani lokhu kusifake ebuzimeni kakhulu nxa kuwukuthi uPresident Mugabe impila kahle yakhe ingasabanga nhle kakhulu sisiya phambili. Angazi ukuthi kuzabe kuzenziwa njani ukuthi kutholakale ozathatha umbuso kumbe ozamela ibandla lakhe leZANU nxa ukuthi yena engasenelisi. Kodwa singathi sizibambe futhi umlomo khonapho sithi hayi, mhlawumbe lokhu kuza kuya ngokuthi yena uzakhetha bani ukuthi athathe siphi isikhundla ku-Politburo yeZANU. Khonokho kuqakathekile kakhulu, ngibona nikho sokufanele sikukhangele ngamehlo abo.
Ye, kulabanye abathi uMongameli Robert Mugabe ungani uyathandwa nje ngabantu asikhangela kuzwekazi le-Africa kwezinye indawo njengokuthi ujalo ukuthethisa bona labo abantu abathi ngabe entshonalanga abafuna ukumbangisa isikhundla sakhe kambe ungathi ngakhona
mbone ngani ye abantu nabangaphandle kwelezimbabwe angabe khona njalo kusegcikeni ukuthi kufanele athole phela ukuthandeka ngoba ekhuluma into izinto ezithanda ukuziwa ngabantu abaningi kodwa nxa sikhangela ebantwini abakwelezimbabwe ngibone ngani mina ukuthi kukhanye ngani abantu bayamthanda akulani lokuthi bayamthanda esikhathini esiningi ukuthi nje abantu bazama ukuthi bathole ukuphila ngoba phela ukubiza ibizo likaMgabe yiyo yikho khona ukuzithi hayi engxenye ngingathola ithuba lokuphila kwelezimbabwe kumbe kwezomkhonomi le
lama business nje lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebekhuluma ecingweni le studio 7 ekwele Bilidane abanye abakhethiweyo emhlanganweni weCongress le ku Central Committee babalisa umnumzana Obethi Mpofu lo mnumzana Jonathan Moyo abaphoselane aqatha kuyona le iviki bona bevela esigabeni sinye esemathebeleland north uMongameli Mgabe usebenzise amandla akhe okukhetha amalunga eCentral Committee alichumi abanye abakhethileyo babalisa umnumzana Sikhanyiso Ndlovu owayenqotshiwe kukhetho lo mnumzana Super Mandiwanzira umsekeli kamphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko isikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi umhlangano webandla leZanu PF awusoze ulethe nguquko empilweni kaZulu weZimbabwe.
Akulanto ezaphathisa ezaphuma kuCongress yeZanu iphathisa uZulu waseZimbabwe. Okwenzakalayo kuCongress laphana kufana nomuntu othatha umhiko awukhiphe enqayeni endala ayifake enqayeni entsha. Abesesithi umhiqo lawusumuntu
ye ngokubona kwakho kuyini okungabe kuyenziwa libandla leli kakhulu kuCongress lapha sikhangelane lo mumo welizwe
kinayisebesesukhangelele ukuthi abaza kwenza ukuthi baguqule okwenzakalayo kuleli lizwe ikulu kodwa sekubonileyo bekulokudlephana dlephana lokuxokozela okungaphathisi ukuthi sakhe
lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo lanxa abaningi bebekhangelele ukuthi uMongameli Mgabe uzazisa amagama abasekeli bakhe ababili kunye lomgcini isihlalo webandla lokhu akwenzakalanga uMgabe utshelela umhlangano ukuthi kasoze ajahe ukwenza lokhu esithi yena uzathatha isikhathi sakhe. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kunzima ukuthi uMgabe akhethe umsekeli wakhe engaxotshanga ngokusemthethweni unkosikazi Joyce Mujuru kuqala.
Ye kuyahlupha ukuthi akhulume ngoba mina njengomuntu owayehlezi kuCopax silungisa isitekelo somuso okweminyaka emihlanu abantu bezanu PF omangwana labo masimiremba babevele bechinga besenzela ukuthi kuhluphe ukuthi upresident ngumbe uvice president axotshwe emsebenzini esikhundleni sakhe ngiyazi ukuthi mama Mjuru yikho akwaziyo yikho kuhlupha bebelokhu beklabalala oGrace besithi ga resign kanti kungani bengamxothi njengabanye ngoba isikelo sombuso simgcinile uyena uyakwazi khonoko
manje nxa sikhangele ukubana iCongress isiphelile kuyini okungenzakala esingakubona kusenzakala kudaba lona lolu oluka vice president
yiphela esingakubona kusenzakala ngoba nxa bengakhangelisisa ucubungile isikelo sombuso siya kuluma sitsona nxa umuntu engayenza icala elimenza ehluleke ukuthi abe senze umsebenzi wakhe so icala lakhona elikhunywa lelo ngumama uGrace Mgabe ukuthi umama lo wantshontsha imali ngokwenzani kumele ukuthi uprosecutor general araise icase kuMjuru uMjuru abotshwe aye court aphathwe abanjwe elecala yikho ukuze bamkhiphe okwakade esimfowethu umgabe nje engalungisisa nje icabinet yakhe leyana ethiwa yicabinet reshuffle kodwa ukuze akhuphe umama lo esikhundleni lapho kule nkinga yomthetho vele uyala lapho.
Kodwa khona ubona ungani kuzahamba njani nxa sikhangele ukubana engaxotshwa unkosikazi Mjuru engaba le thuba yini lokuthi abumbe elakhe ibandla kumbe ubona ungani kuzahamba njani?
Right, asincedisane lapha nxa iZANU-PF ingathatha i-resolution eyokuthi umama uMjuru kaxotshwe kwiZANU-PF yabona uzahamba ke aye kubhalwe incwadi kwispeaker ukuthiwe khona umama uMjuru sexotshiwe yililunga lephalamenti elimelela i-constituent yakhe kunjalo nje kuthithe ingxenye engaphunshiwa ngu-vice president so sitsho thina sokudinga ukuthi kube lesibindi umama uMjuru laborugale gumbo labonke othimba mulisi babe lesibindi sokuthi baqale iqembu labo elithiwa yi-New ZANU-PF kumbe bazifake kwe-UMDC kumbe MDCT kodwa ngibona ngathi mina isibindi sakhona kasiko.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba ke kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet ku Kelly ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Ya namukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Iningi labantu elikhulume emkhosini wokunanza ilanga le World AIDS Day kanye lomkhosi osaqhubeka owe 16 days of activism against gender based violence lithi udlakela kwabesifazana yilo olumemethekisa umkhuhlane wengculaza. Ukucubungula lolu daba sixoxe lo councillor Isaw Sibanda. Iningi limaze ngokuthi uziyagezana yena ngukansela kaward 19 edaluka elubane. Siqale ngokubuza ukansela ukuthi abesilisa yibo abagconwa kakhulu ngodaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana. Samcela ukuthi yena asichazisele ngowakhe umbono.
Hayi abesilisa basolwa ukuhlukuluzwa abesifazana. Ayisikho ukuthi ke omama labo bamsulwa. Bakhona phela abanye omama labo abasuka bathi balokoda zinkani abasuka bathi eyabo imibono yiyo eqondileyo kube khona ukugolomba okuthize golonja obaba kona lamalungelo ngathi aphambanisa abantu kwesinye isikhathi sebesuka bakuthathe bawedlulise bedlulisa amalawulo ukuthi hayi khathesi sokuyi 50-50 lami sengisenza lokhuyana la ubaba la enze lokhuyana siyahlangana ntambama hayi khonokhuyana kuyikho kusuka bese kubanga ukungezwanani khonaphana abanye sebengathi basebehwabhelana kusuba njani njani kuyabe kukhona konke ayisikho ukuthi singasola obaba kakhulu omama labo hatshi kabamsulwa kulokho.
Ngezinye indlela utsho ukuthi ngabe lokho beziphatha njengesintu sakudala ukuthi bona kula 50-50 leyo balalela kuphela obaba ngabe udlakela lolalukho?
Omama phela wayelalela sibili kakhulu amhloniphe ubaba udlakela belungaba lulutshwane manje nxa sebulala ukuthi sesilingana akulanto angangitshela yona yena usefuna ukugabhisa ukwenanisa ukuthi isikhathi sonke lesiyana yena bengaphansi bengolandelayo kade sefuna ukuthi yena abe nguye olandelwayo yikho besekusuka la obaba ngathi kuyaba khathaza labo baba bakhona abangezwisisiyo ukuthi hayi amakhosikazi lezi izitsha zethu ezibuthakathaka kumele siziphathe ngendlela enganeno bese bekhumbula okwakudala ukuthi ha indoda ayivele yikuthi lokuthi lokuthi.
Abanye ke balingana yini abantu ngapho behloniphana?
Kumele kulingane kuhlonipha abantu bahloniphane suka bese silahlekelwa yikuhlonipha bese sikhulisa ukuthi hayi siyalingana ubaba laye inkosikazi yakhe laye ihloniphe ubaba ekhaya abe laleso sithunzi asifaneleyo ngekhaya
ukuxabana phakathi kwabesilisa labesifazana khona ngapho elupani lokhu kusiwa yini ezinduneni kumbe abantu abaningi sebethembe kakhulu imithethwandaba
ezinduneni sokusiba ulutshwana ukuthi ingxabano leyana ihanjiswe ezinduneni kumasabhuku kanye lezinduna sebethi bangaxabana nje ngento encinyane sohle begijimele emapholiseni lapho sokusuke kwabhambana khona ukuthi bacebisane kuhle ngekhaya babonisane kukhulunywe okwangekhaya kulungiswe abantu baqondiswe ngakusehlula baya kusabhuku khonapho eduzane usabhuku ngokukhuza ukuthi hhayi akuhlale kuhle kube nje kube nje manje kathesi abantu abasakuthandi khonokho ukuthi iindaba zabo sezikhulunywa ngekhaya bangavele bathi qhebu segijimile sesemapholiseni qhebu segijimile sesemapholiseni yikho sokungathi nje kuyakhathakhathaza sokuqeda inhlonipho ebivele ikhona
kwandile ukuhlukuluzana lapha ezindlini nxa siqathanisa le minyaka edluleyo kumbe hhayi kuba nganeno sesikhangela njalo lokudlwengulwa kwabantwana
yea ukuhlukuluzana hhayi ukudlwengulwa kwabantwana lokhu ubangazindlela eziningi kukhona ukudlwengula abanye bele micabanga ukuthi bale nzuzo kukhona lokhu abanye benzela le into babe ngabantu abakhohlisiweyo kwathiwa ngaziwenze lokhu lo mntwana ongaka uzazuza lokhu lalokhu khona lokho kukhona siyikho olokho kubanga ukuthi izinto lezi zingapheli
elakho elokugcina ungathini elokuxwayisa abantu ukuthi behlalisane kuhle lapho ezindlini njalo bengahlukuluzi abesifazana labantwana
abantu abahambayo ngaphandle komuzi ngabakuboni okungaphakathi okudubayo okungaphakathi kwaziwa yibo bona labana abantu bona labo bantu kumele-ke babone ukuthi hhayi kukhona ukuthula kukhona ukuhlalisana kuhle kwenzela ukuthi lezi muli zabo abantwababo ndenabazukulu babo bakhangele abadala abangaphambili babone leyo hlonipho nabo bazakwenza kanjalo bazafisa ukuthi nabo babe nekusasa enjalo kuhle ukuhlala ngokuthula ngoba kuba yale ngqubela phambili sidinge ukuthula obekuvele kukhona endulo sihlonipheke sibe isizwe esihloniphekayo nesigaba esihloniphekayo esithuthukayo
ye siyabonga amazwi lawo themba bayizwa abalaleli
yebo
sibonge ukansila Isau Sibanda iningi limazi ngokuthi nguziyagezana besixoxa laye ecingweni esedaluka elupane lilalele kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lilami owenu usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Inzwisa ke iyengoma kaMnumzana Oliver Mdukudzi vuma wasakara esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani ke sikhangele silombiko osanda kufika lapha othona uMongameli Mgabe lamhlanje ke egqiba umhlangano weCongress wazise ukuthi uMnumzana Ray Kaukonde wayengumgcinisihlalo webandla eMashonaland East wabaleka elizweni wasephephela eSouth Africa. Singakehlukani ke sikhangele ke okunye kade silakho lamhlanje uMongameli Mgabe oleminyaka engamajumi athoba munwe munye ukhethwa njalo kumela leli bandla kukhetho luka-2018 silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.